So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 6 kuMpalakazi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane weCOVID-19 ubulala abantu abalitshumi abagoqela intatheli zindaba yeZBC.
Okwenza intatheli zindaba zibe ngani yizo eziba affected kakhulu indaba yokuthi bona yibo abayenza imisebenzi yokuhlangana labantu abaningi.
Bayakhala abantu ngobandlululo olumemetheka kumabandla ezombangazwe.
Tribalism ngeyinye problem esilayo within ama opposition.
Umongameli Donald Trump uqhubekela phambili esithi waqilwa kukhetho olusanda kwenziwa.
Akaphume lamadale asemamtshelile ukuthi awukho ubufakazi kodwa nifuna ukuwomelela.
Ngobumba isithombe sikambuyane ahanda uthi akumelanga abantu besithothoze ngoba sasilolonga. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Kunabantu abalitshumi abakulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo. Ogoqela intatheli zindaba yeZimbabwe Broadcasting Corporation, uNkosazana Judith Munyaka. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba phakathi kwababulewe ngumkhuhlane lo, iningi yalabo yizakhamizi zeHarare. Okwamanje kulabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi, 10,617, asebehlolwe kusukela ngombimbitho lonyaka batholakala belo COVID-19, kwathi bafika phose inkulungwane eziyisificamunwemunye, 8,844. Maphepha kumkhuhlane lo sokubhubhe abafika phose amakhulu amathathu 291. Ukubhubha kukamunyaka sokwethuse intatheli zindaba kweleZimbabwe. Umnumzana Lofty Dube, umqondisi wenhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe, uthi kumele amakampani avikele intatheli zindaba kumkhuhlane weCOVID-19.
Okwenza intatheli zindaba zibe ngani yizo eziba affected kakhulu indaba yokuthi bona yibo abayenza imisebenzi yokuhlangana labantu abaningi. Esikubona kwamanje kathesi ukuthi intatheli zindaba eziningi ziba exposed ngoba into zama PPEs lezi into ofuze zithekwe kakhulu isikhathi esiningi.
Kumele kwenziweni ukuthi intatheli zindaba zingabanjwa umkhuhlane weCOVID-19. Siyabona phela labo babhubha.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi bethole ukuvikelwa ngalokho esikuthi ngama PPE lokunye nje okusetshenziswayo ongawaphathisa ukuthi bevikeleke kumkhuhlane lo owe COVID-19. Ukubhubha lokhu okwenza intatheli zindaba into ezisa ubuhlungu kakhulu, njalo kufuze inanzeleke kakhulu njengoba ngitshilo nje ukuthi intatheli zindaba yizo ezihamba indawo eningi kakhulu, hlangana labantu abaningi ngelanga elilodwa, zidinga indaba ezingathi ngesilungu baba more exposed than abanye abantu. Njalo kumele kwenziwe okuningi, imfundiso nalokho kugqoka lokunye nje ongabavikela ama mask, ama face mask lama mask lawa amanye nje lokunye nje ongawaphathisa ama overall akade bephiwa. Ngiyabona inhlanganiso zentatheli zindaba ezinye ezinjabo misa zike zapha intatheli zindaba okugqoka ukuthi bevikele kule umkhuhlane. Okusofuze kwenzakale okwamanje ukuthi kufuze kuqhutshekwe kuphiwa intatheli zindaba okugqoka khonokho lokunye kokuzivikela ukwenza ukuthi beqhubeke benze umsebenzi wabo.
Umnumzana Lofty Dube, umqondisi wenhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe, sixoxelaye ekobulawayo. Iphephandaba leSunday News libika ukuthi umnumzana Obed Mpofu obona ngenhlelo ezijiyeneyo kubandla lezanu PF uhlolwe watholakala ele COVID-19. Kasenelisanga ukukhuluma lo Mpofu obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Umongameli Donald Trump uqhubekela phambili esithi waqilwa kukhetho olusanda kwenziwa loba umnumzana Joseph Biden esethole ama-electoral votes eneleyo ukuba angene esikhundleni sikamongameli. UTrump othi ufuna kuguqulwe impumelo yokhetho endaweni anqotshwe khona nguBiden utshele abalandeli bebandla lama-Republicans izolo eGeorgia ukuba ukhetho alwenziwanga ngemfanelo. Ubekhankasela abafisa ukungena edali lesenethi abamele ibandla lakhe abangcikilana kukhetho lebandla lamademokrats ngozibandlela. Waba nguthikile obhanqa kukhetho olwenziwa ngolwezi esabelweni uTrump afuqwe khona umnumzana Biden. Imithethwandaba yalile endaweni eziningi ukuvumela uTrump ukuba akhuqule impumela yokhetho okungekho emthethweni. Olandela ezombangazwe ezimele yedwa, umnumzana Busani Mbusontini uthi abakhetha umongameli kulandela ukuqhutshwa kokhetho sebezahlala phansi bevote ngemfanelo.
Mhlaka December 8 kuzabe kube le-deadline okuthi ayi-safe harbor ukuthi wonke ama-state kumele esubmithe ama-results ka-November 3rd. Lokhu kumele bekwenze kwenza ukuthi i-Congress ithi kumele 6 days before i-electoral college ihlangana kumele wonke ama-state efake ama-final results. So siyakwazi mhlaka December 14 i-electoral college izahlangana kuma-states abo bevote ukuthi bafuna ubani abe ngu-president. And then mhlaka December 23rd ama-results akhona laka a week later or a week and a few days electoral college azadeliverwa kuma-officials ukuthi hayi kuvotwe kwabanje. And then ngo-January 3, 2021, i-new Congress izahlala. And then mhlaka 5 January, siyawazi kuzaba le-runoff e-Georgia. And then mhlaka January 6, i-Congress izahlangana ibisikhangela amavoti e-electoral college ebese-declare ukuthi owinile uba ngu-president mbani. And then about 2 weeks later, mhlaka 20 January, kuzaba le inauguration ukuthi ngubani ozaba ngu president. Sikhangele ukuthi hopefully uBiden konke kuzohamba kuhle, asibone ukuthi kule nkinga.
UNkosazana Busani Masina ohlala emagwegwe kobulawayo uthi kusobala ukuba uTrump wanqotshwa kukhetho lukamongameli.
Akaphume la madale amtshelile ukuthi awukho ubufakazi kodwa nofunpho nguwomelela. Akaphume abantu bangathi hathi akuvume khona lokhu. Trump kaphume noma lami ngendlela engasoze ngivotele. Wayidliwa ububi bakhe babonakala eqalisa nje ukungena azavotele kokuqala kwaphana.
Umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi osekela uTrump uthi loba ezaphuma esikhundleni uTrump ufundise abantu ukuzilwela.
Mina bengumsekeli uba kuTrump ngoba in the last 4 years, the past 4 years ekhokheli imelika uba kuTrump bonakele ukuthi indoda efuna ukuthi abantu bavuke bazimele, ngoba wonke ama-leaders abekhona muva kakhulu sibale nje for the past nje 2 decades sithi nje 4 decades inkokheli zemelika beziyinkokheli ezibona i-Africa indawo yokuthi indawo yokulahlela ama-aid, indawo yokulahlela nje zonke izinto mhlawumbe abangazidiniyo bona kube indawo yokuthi zihanjiswe e-Africa. Kodwa uba kuTrump bekhuluma kuTrump ukuthi hayi singaziyenzela iyethu imibheda silale sodwa siphumelele.
UBiden osekhethe amanye amalunga edali le-cabinet yakhe labanye uselungiselela ukungena esikhundleni sikamongameli. Kulabanye abantu abathi ubandlululo lubhidliza amabandla ezombusazwe eZimbabwe ngokwenza kube nzima ukuthi amabandla aphilisayo enganelisi ukubamba ngamandla elibusayo ukuba likhuqule okuningi okwenzakala elizweni. Bathi kunzima ukunqabela ubandlululo eZimbabwe okulabantu abadabuka endaweni ezijiyeneyo abalemibono ejiyeneyo. Uze sizwe ukuba uhlupho lolu lungaphathwa njani, sisikokhele umnumzana Innocent Mdibali okubandlela i-Economic Freedom Fighters Zimbabwe nodokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance. UNdibali usungula lingxoxo.
I-tribalism ngeyinye problem esilayo within ama-opposition and then kube sokusiba le ndawo yokuthi siyaswela, siyayibona i-moral authority baba gipsi ishota kakhulu ku-opposition ukuthi nxa kuyukuthi thina ama lawyers awe opposition anjengebandla le MDC yilo yibo abagijima besiyamelela besiya representa amasela abe sebanjwe ngale kuzana PF. So immoral authority yakhona sisuka isilahlekele and njalo nxa sisala ukuphuma ezikhundleni thina kanti manje sizabalayo njani immoral authority ukuthi sitshela abanye ukuthi bephume. Mina I think eZimbabwe yimi ngedwa u-leader who has been able to step down and allow omunye umuntu ukuthi eqhubeke. So ku-opposition kufuze singagijimisa izikhundla but sigijimse ukuthi singayenza njani impilo zabantu bakithi beZimbabwe jikelele zibe ngcono.
Lapha siyabona ke undivala ubambenye into abantu bangayinanzeleli kakhulu kodwa engabi khona, ukhuluma nge-tribalism. Uthi tribalism sibulele silokuzwayo ama opposition parties. Ngena khona phosphate.
Yeah, ngibona ngani mina into efana nabo tribalism or racism njalo izinto ezimbi kakhulu ukuthi zenziwe ikakhulu kumabandla ezombusazwe, ngoba phela kumabandla ezombusazwe ayabelisa ukuthi abe yiwasuka azoqhuba ilizwe elisaphambili. Akula mpumelelo esingayenzela izweni nxa silokukholwa ekukhethaneni njalo kumbe ngokuthi umuntu ukhiwa ngakuthi wesilisa kumbe ngowesifazana. Kubandla le-MTC Alliance kakhulu siyazi ukuthi lokho-ke kungasilo dubo olukhulu kangako, loba sisazi ukuthi zikhona izingxaki ezike zaphuma koBulawayo kodwa ebezisenziwa ngezinye izinto ezingasizo zokukhethana, ezifana lokuthi bekuhlupha ukuthi isikhathi esiningi ekuqamukeni kwe-MDC bekuphuma abantu bomhlobo oyi-1 lomkhokheli ukuthi sokuphethelwana abaningi bakhona abangaphansi abasaphendukanga. Ngakho iy'ngatsha zebandla kulelo hlangothi lezingani kaziqondanga kuhle, kodwa izinto ezilungiswa ngenxa abantu besala bephenduka besiphuma labo babundibala ukuthi mhlawumbe labo bangabuye ebandleni phela elikwanisayo ukuthi izikhiphi zidala.
Sibuyele kubaba undibali size ukuthi pho kuyo phambili ndibali kumele kwenziweni.
Kulabantu babagibs abasebenzisa kakhulu imathebelele and le Midlands as a battlefield to win i-power within iZANU-PF by even making izinto lezi tribalism more pronounced. Even kuma-opposition political parties bakhona abantu abapusha that agenda. Kufuze i-leadership ibe very clear ukuthi hayi singathi abantu kuvotwa so i-clearly abantu bezindebeleni bazaba balutshwani kulabanye abantu, so kumele kube lento okuthiwa i-positive discrimination so as to balance so that i-party i-reflecta i-character yelizwe.
Babu Sibanda, so ke nxa ukuthi kungalungiswa konke lokho kulungiswa njani ba?
Uyabona ukuthi kuzani umuntu wesindebele ungabone buyile ubuye ukuthi azoplakhetha amandebela athi kuthiwa no wona ukhona mndebela uyapho kubizwa andizani ukhetha the west among us. Iyakhetha bona abantu abangacabangiyo sokuthiwa abathatha izikhundla ukwenzela ukuthi bebeqhilwa nje everyday, kodwa kuthiwa hayi bakhona abantu. Yilo dube mhlawumbe ubona ukuthi fanele silukhangele. Khangela ku-MTC Alliance abantu abakhethwayo abangafakwa ezikhundleni ukuthi baphethe izikhundla bani. Your national chairperson umndebele, your vice president umndebele, abantu abakhaliphileyo abafundileyo abangathi stand their own ground. Ngekuthi kulo muntu ongastand ground lo Professor Wilson Ncube kumbe bakhuphe wonlungu kuthokolo yastand ground lo Professor Wilson Ncube in terms of ukucabanga nje kuphela.
UDokotela Nkululeko Sibanda yisikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance, bexoxa lo mnumzana Innocent Ndibali okubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe. Singangeni kusigaba esilandelayo, sibe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezingamashumi ayisikhombisa 67 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele, kuthi abedlula izigidi lengxenye 1,531,000 sebabhubha. Kule Melika kulabantu abafika phose izigidi ezilishumi lanhlanu 15 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19 abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 281,000 sebabhubha. Wenza amasiko namhlanje wabaza isithombe sikambuyane Handa esivezwe ebulenjini bokuxhumana kusukana esanda kwedlula, uthi akumelanga abantu basichothoze ngoba uyasilungisa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Umnumzana David Mdafa uqhathe nguhulumende ukuba abumbe isithombe lesi esizafakwa eHarare njalo ungavezwanga ukuba sibiza imali enganani. Uthi abantu kumele babekezele ngoba usasilolonga. Wethula amazwi la kulandela ukuchothozwa kwazo ngabantu abathi isithombe asibumbayo ngesentombazana esanda kuphuhla, hashi ugogo unehanda owaziwa emhlabeni wonke jikelele ngemifanekiso eyathathwa ngabamhlophe kudala ngama-1890s. Abazi ngosiko lwedlozi likanehanda elalisenziwa ngesikhathi sempi yenkululeko ngabakubandla leZANU-PF bathi akwaziwa kahle ukuba wayeyisimo bani unehanda owathembisa abamhlophe ukuba amathambo akhe azavuka abahlamukele bangambulala. Umtasa uyasola kakhulu abantu abachothoza isithombe alokho esibumba okuthiwa okwamanje sesisendaweni ebizwa ngokuthiwa yi-snake park.
Mubani uwa wabona umbuya nehanda ngaphandle ukubona imfanekiso engaphumi kuhle. Ukhona ozowake wabona ugogo nehanda na nitshilo ukuthi asikaqedi ukulungisa isithombe sesimelele abasithumayo ukuba bavume kuqala ukuba silunge.
Umtasa uthi abantu abasola umsebenzi wakhe ebulenjini bokuxhumana ngabantu abangazange bavumelane laye kusukela kudala.
Okuthiwa ngabe social media yikho lokho abantu abafuna babekwazi. Ekuqaleni sisenza leso sithombe ngabe sisifola besithi kungani lisenziwa ngesikhathi se-COVID-19.
Umtasa uthi umangaliswa ngabantu abathi muki umsebenzi wesithombe awenzayo.
Mina ngiwumuntu okwazi umsebenzi osebenza emhlabeni wonke jikelele. Ngaphiwa umsebenzi indlu yobukhosi kwele Britain phansi kuka Prince Charles.
Ngasenisanga ukukhuluma ngodaba lolu lendlu okudabuka khona unehanda ngenxa yokuthi abaningi abantu bathi badlelana naye. Kodwa obona ngokuthula kwembiko kubandla leZANU-PF umnumzana Tafaswa Mgwadi uthi unehanda uqakatheke kakhulu kumbali yeZimbabwe ngakho ke kulungile ukuba kwenziwe isithombe sakhe.
Normally given the seriousness of the requirements of this statue which is long overdue, I would not have wasted my time to respond to those naysayers who see no good in
it. Kanyelana ngokuqakatheka kwesithombe lesi okumele silungise kudala, bengingasoze ngidlalise isikhathi ngiphendula abantu abangaboni okuhle ngelizwe labo. Ugogo nehanda ngumuntu oqakathekileyo kuleli embalini yethu. Akula lizwe eliphila ezikhathini ezinje lingela zikazayo.
Ingcwethi kwezamasiko umnumzana Phathisa Nyathi uthi akala lwazi kangako ngogogo nehanda esithi izithombe ziqakathekile ekulondolozweni amasiko.
Ukulondoloza amafa ethu ngokuqondana lakhona lokhu, ukulondoloza amafa ethu, ukulondoloza imbali yethu, ukwazi lapho esivela khona, ukuzazi ukuthi singobani, ukuze sazi lapho esikhona size siqonde lalapho esiya khona.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana David Mabinyana inyanga elodumo othi izithombe ziyindlela yokukhumbula amaqhawe atshonayo.
Of history ukuthi umuntu abone ukuthi hayi ubani waye emi kanje babe lomfanekiso wakhe.
Umholi obona ngokwenziwa kwemsebenzi kugatsha lukahulumende olulocal government and public works umnumzana Philip Mukura utshele iphephandaba leHerald ukuba isithombe lesi kumele sibe sesiphelile mhlakana impalakazi kodwa akavezanga imali eyasetshenziswa ukwenza lumsebenzi. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Gideon Bhajila uthi uhulumende bekumele azwe imibono yakosiko lwesishoneni engakalungisi isithombe sikanehanda.
Okukhona ngombuya nehanda yikuthi imbali yakhe ayicace kahle ukuthi umbuya nehanda kwakungumuntu kumbe kwakulibizwe ledlozi kumbe kwakulibizwe lenyanga kumbe lesangoma kumbe njani. Akucace kahle, kuqakathekile ukuthi ngawo uhulumende engakwenzi lokho uhlale phansi lengcwethi zamasiko esishoneni bahlala labo phansi bachaza ukuthi kanti kwakuhamba njani ngalo muntu kwakuthiwa ngumbuya nehanda.
Osakhulayo umnumzana Pride Mkhono uthi unehanda akasuye yedwa okumele ahlonishwe eZimbabwe.
Ukufakwa kwesithombe sikambuya nehanda eHarare yinto esibona thina njengabo abasakhulayo kungento enhle. Siyavuma ukuthi kulezinto eziningi ezikhulumekayo ngalesi sithombe kodwa ukusifaka kwakhona into eqakathekileyo esibili xa sikhangela ukulondolozwa kwe-history yethu kodwa akumelanga kumele kumbuyane handa kuphela kumele sibone sikalobhengula sizo sifaka kobulawayo sibone sikabo mkwati sifaka ngale duze lemperengwa lemathobo lapho babe sibenzela khona ngoba impi yomvukelo oqala ayiluywanga ngabumbuyalanda lo sekurugaguyi kodwa kodwa yaliwa ngumuntu wonke
kodwa omunye osakhulayo umnumzana Jafazwa Chikandiwa uthi isithombe kasiqhathekanga nxa kukhangelwa indubo ezibhekane leZimbabwe
athi isithombe sakhona ngesana kokuqala sisincedani nxa sidayela umumo welizwe lokuthi sibhizi simatasatasa nge-COVID-19 ukuthi sizame ukuzinceda bona bathi zibayezinto zesithombe ngesana azifunakali izithombe lezi azifunakali zibili basifake ngesikhathi esingayisizo ayisizo vele isikhathi sakhona abafake ngaso isithombe thina vele asimazi lonehanda wakhona
isithombe sikambuya nehanda sizafakwa eHarare ukuhlangana khona umgwaqo uSamora Mashel loJulius Nyerere enkundleni zokuxhumana kulabanye abathi lokhu ukuchitha isikhathi abantu bakweli Zimbabwe bebhekane lenhlupho eziningi ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Ngale tshona njani mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Wobe namhla kuhlelo sixoxa loNhlanhla Moyo owenhlanganiso ye-Dot Youth uNhlanhla uyingcwethi kwezempila kahle sixoxa ngokumemetheka komkhuhlane we-HIV AIDS ebantwini abasakhulayo Nhlanhla ngiyakwamukela kuhlelo
nxa sesikhuluma ngale ndaba yokulisana ngegciwane le-HIV and AIDS ubona ngani njengelizwe siyasebenza gadalana na
hayi sesibambile kakhulu sibili njengelizwe okunganikho kuyancomeka yebo kukhona okuncane okusasilela lapha nalapha kodwa hhayi sesiphathile singakhangela thina njengelizwe sikhangela ngemuva sibuya kusuku lwanamhlanje parliament ya-inector esithi thina yi-National AIDS Council Act iyazala esiyibiza njenge-National AIDS Council elizweni e-coordinator i-response ye-HIV and AIDS ilizwe lonke isebenzelana lama-partners aphandle kwelizwe lama-partners aphakathi kwelizwe ukuthi i-response icace ama-organization asebenza kuma-communities ahlukeneyo nawo a-contributor to the response of HIV
bakhona na abantu abasha abaningi abaphila ngegciwane lelo
bakhona silabantu abasha abazalwa belegciwane silabantu abathola igciwane ngendlela ezijiyeneyo ezihlanganisela ubudlwangudlwangu ezihlanganisela nje amanye ama-behaviors angaphathekanga agcina esebethola khona igciwane so ebantwini abatsha lapha inkinga enkulu esilaka kakhulu yikuthi abantu abatsha ngama low health seeking behaviors abaningi abakwazi i-status sabo yikho okwenza ukuthi bagcine sebethelela abanye abantu abathi igciwane sebesenza ama-risk sexual behaviors lawa agcine sesenza ukuthi bayenza igciwane limemetheke
ngosuku lwe-World AIDS Day sike saxoxa labantu abatshiyeneyo eningi labo siyabezwa bekhuthaza abantu abasakhulayo ukuthi bayekele ngalo mkhuba wokwenza ama-voice parties ubona ngani lokhu is it contributing na kudaba lolu lokuthi umkhuhlane igcikwane leli selihlupha abantu abasakhulayo elizweni
kakhulu akusikho kodwa yebo okukontributayo kulokunye esingathi thina esingakubalela engaqalisa ngithi mina kule ndaba zomthetho lezi engathi esithi thina abayithi i-age of consent esingathi thina yiminyaka lapha umuntu omutsha angakhona ukuthi angene eklinika athole uncedo ngendaba ze HIV kumbe ngama-services thina esingathi ngawe sexual and reproductive health iku-16 osokusenza kube yi-limitation kakhulu for ababelow the age of 16 asebe-sexually active ukuthi bathole ukuthi ba-access indawo ezinjengabo-testing without parental our consent kunzima ukuthi abantu abathi bacela ukuya testa ebazalini ngokuthi sebe-sexually active ngesiko lethu ngenxa yokuthi vele njengomuntu omusha angikhangelelwanga mina ukuthi ngibe nginjani ngibe sengiqalisile ukwenza chance
hayi isilukandaba sithanda ukubonga uNhlanhla Moyo ngokungena kuhlelo isikhathi yiso esesidlule ngumangoyi silugqiba lapha uhlelo lwabatsha sodibana njalo kuhlelo i-connection ngolwesibili 8-9 PM khonapha emsakazweni we-studio 7 olibalulisayo ngenjabulo igama lami ngumike Wobe thwakaza muhle Zimbabwe omuhle sohlangana ngolwesibili
Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukwamukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namuhla ngifuna ukubala kuLuka chapter ka 17 verse ka 11 kusiya phansi. Kwathi sahamba esiya eJerusalem, wadabuka phakathi kweSamaria leGalili. Esangena emzaneni othile, wahlangabezwa ngabantu abalithumi abalobulephero. Abe makhatshana baphakamisa amazwi abo besithi, Nkosi Jesu sihawukele. Kuthe ebabona wathi kibo, hambani liyeziveza kubapriest. Kwathi besahamba bahlanjululwa. Omunye wabo esebonile ukuthi usesilisiwe wabuyela edumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu. Wawa ngobuso ngasenyaweni zikaJesu ebonga wayengumSamariya. Ngakho siyananzelela kulolu daba ukuthi kulamadoda alithumi aye elomkhuhlane wobulephero. Lo mkhuhlane wobulephero nxa uphezu komuntu, umuntu ayehlaxotshelwe kathana ukuthi engahlali labanye abantu edolobheni lelo abekilo. Njalo ke akulamuntu owayesondela duzane laye ukuthi nxa umuntu elobulephero izandla zakhe zaziqhamuka, izitho zomzimba zihlephuka. Ikanti njalo ngenxa yokuthi uxotshelwe kathana ledolobheni lopho babehamba becela ukudla bedinga ukudla. Ngakho sihlangana labantu abaphakathi kobuhlungu. Kodwa uJesu wakhuluma ilizwi wathi hambani liyositshengisa kubapristi. Bathe besahamba ubulephero baqalisa ukuphela. Yikho siyananzelela ukuthi omunye wabo uthe sekubona ukuthi usesiliswe nguJesu waphenduka wafika wabonga. Namhlanje ngifuna ukubuza ukuthi wena uyathatha na isikhathi sokubonga? Uyathatha na isikhathi sokuthi labo bantu abakusizayo uphenduke uye kibuye ukuthi ngiyabonga ngendlela owangisiza ngayo? Ngiyajabula nxa ngihlangana lamatitshala ababemfundise primary kumbe secondary school, ngikwazi ukuthi lapho engikhona kathesi kungayisibo labo teacher ngabe kanzange ngifike. Babe lesineke, babe bekunakekela, bekufundisa, bekuqondisa. Uyakuthathe na isikhathi sokuthi udinge lo teacher wakho owakudala, umdinge umbone? Kulabanye njalo abasiphakamisa empilweni, umuntu fundisa umsebenzi kumbe umuntu owayekuncedisa ngendingo zakho ezehlukeneyo. Abantu abaningi ababi lesikhathi sokuphenduka lokuyabonga lowo muntu. Abanye abantu abaqakathekileyo okumele sibacabanga lesikhathi ngabazali bethu. Kulaba abalokhu belabazali abasaphila, uyakuthathe yini isikhathi sokuthi umbonge umzali wakho ukuthi ngiyabonga kakhulu ngokudubeka owakwenzayo? Engxenye abanye omama wayekhula ethengisa amatamatisi, umama ekhula ethengisa emgwaqweni ukwenzela ukuthi wena uyefunda esikolo. So ake wathatha yini isikhathi sokuthi ukumdinge umama kuthi ngibonge kakhulu ngendlela owangidubekela ngayo ngaze ngaba lapha nami engikhona? Kuyadingakala ukuthi sibonge abazali bethu. Kulabanye njalo abazintandane, omunye umuntu owama wathatha indawo yomzali wakho wakuncedisa ngempilo, uyaphenduka na uzombonga? Bangaka abantu abathatha isikhathi kulokuthi utshone ucela ngaso sonke isikhathi, Nkulunkulu ngicela lokhu, Nkulunkulu ngicela lokhu, ukuthi Nkulunkulu ngiyabonga? Akuthole isikhathi sokubonga uNkulunkulu ngayo yonke into akwenzela yona. Akuthole isikhathi sokumdumisa, umbonge ngephimbo lakho, umbonge ngayo yonke into ukuba Nkulunkulu ngiyabonga lokhu ngisaphila, ngiyabonga ngayo yonke into usungithethe kwaze kwaba lapha.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba, sibongile, siyathokoza namhlanje ukuthi uyinkosi elomusa eyasifindisayo, uyinkosi esinika yonke into esiyicelayo. Sesibongile Nkulunkulu umusa wakho, sesibongile ukuba kungawusuku asithandayo ngaba sobantu. Siyabonga egama likaJesu, amen.
Lo izolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulala abantu abalitshumi eZimbabwe, okugoqela intatheli zindaba yeZBC. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo nguJeff Stube.